Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ikade ngibuzela kuthi sizwisise ukuthi abasithweleyo labamunyisayo sizelabazukulu kuthi bakwazi ukuthi bafanele ukuthi bayenze.
Iningi lisasele imibuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lezi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu imali ezizivela ku-South Africa kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu aseyade sebebathuma.
Abenhlanganiso yamalungelo abathengisa ezitaladini e-AVZ bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19 emsebenzini lo. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecacha usehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11 eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Labantu lithile lembuzo emningi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Nanxa inani lasebesiyahlatshwa ngalezi nsuku liqansa emaphandleni bakhala ngokuthi ulwazi ngalolu hlelo lobhubhane lolu alukasabalali ngokweneleyo ikakhulu emaphandleni. Unkosikazi Olika Mbewe okuhlelo lweqogelela eThekwane eMangwe owanelisa ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngomunye wabalombono munye.
Ikade ngibuzela kuthi sizwisise ukuthi abasithweleyo labamunyisayo sizelabazukulu kuthi bakwazi ukuthi bafanele ukuthi bayenze. Hayi kade ngibuzela ukuthi ngobatshela phela ukuthi kwayalina kuzabuye okweni. Kade ngibuzela khonokho ukuthi ngisengiyobatshela ukuthi hayi kwayilela okwenye wakubo imitheno ayikavuyo.
Ohamba efundisa uZulu ngezempilakahle u-Health Promotions Officer weBulilima unkosikazi Thobekile Ndlovu ucebisa ngokuziphatha esililweni sowemuli loba umakhelwane.
Sibuya kundaba eqakathekileyo, indaba yezimfa esigabeni. Konke esikwenza emakhaya sivikela umkhuhlane we-COVID-19 nasezimfeni siyakwenza njalo. Angithi nxa kulemfa esigabeni siyacela kakhulu ukuthi lazise abantu bezempilakahle ekliniki eliseduzane lani ukuthi silemfa bazolincedisa ekubambeni umzimba kwamufi nokuyawulondoloza nokuthi ekhaya lapho kubuthene khona abantu benze njani ku-social distancing nokugeza izandla. Into bengicela ukuthi linanzelele liqakathekise futhi kakhulu ngendaba zezifa yikuthi izimfa ezivelela phandle kwesigaba sethu babuye bevele betsheliwe ukuthi benze njani. Izimoto leziyana vele labo-driver bakhona bayabe bevele bekwazi. Angithi kodwa into ekhona njengalezi zidumbu ezibuya zilale zibekwa kusasa ekuseni themba bayalitshela ukuthi izidumbu lesi azivulwa. Angithi kodwa ngiyakwazi ukuthi kuthiwa nxa sokulalwa ntambama abantu bonke sebephumile abomndeni basala bevula and abaningi bangikhona bayavula siqeda ama-2-3 days umkhuhlane we-COVID yakusutshayile ekhaya. Angithi
unkosikazi Ndlovu uchaze ukuba loba umuntu engabulawanga i-COVID-19 ulakho ukuthapha umkhuhlane endlini yamakhaza.
So linanzelele bomama umkhuhlane we-COVID-19 ukhona ngitsho nasezindlini eziqandayo emakhazeni. Kanti mina nxa ngibulawa ngumkhuhlane we-COVID ngisiyangena emakhazeni, laba bangabulawa umkhuhlane we-COVID bangena nga? Bangena emakhazeni. Angithi so kuzahluleka njani umkhuhlane we-COVID kumemetheka emakhazeni? Bazama ukuvikela impilo zethu nemindeni yethu. Angithi asekeleni labo mama labo baba ukuvula izidumbu ezivela emamochwari ikakhulu lezi ezivela phandle kwelizwe ezinye vele zibuya zivaliwe kusithi even icasket ligqongisa iplastic kodwa sizakuthwala yavula lanxa lingagqokisanga iplastic phakathi umuntu lana ebekubody bag yeplastic kuthiwa liyavula ngiyakwazi kule siko elenziwayo kodwa kwesinye isikhathi ngibona ngani le siko lakhona liyenziwa ngitho lasebhodini angithi asivikeleni umkhuhlane we-COVID-19 ngoba lo mkhuhlane ukhona.
Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kahle ezweni lapho izolo abegatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abalikhulu lamashumi amabili lanhlanu 125 bahlolwe bafumanwa bele-COVID-19 kuthi abane balahlekelwa yimpilo. EZimbabwe kulabantu abahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 125,056 kwasila abaphezu kwekhulu lenkulungwane 118,059 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,521 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezintathu 3,476. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,796,175 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,805,224. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, ithi impumela yokudingisisa kwayo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu kulomsebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lezinye ingxaki. Lokhu kuphume embuthanweni inhlanganiso le eyiqhube ngemva kophenyo lwayo idingisisa ngengxaki ezibhekane labathengisayo oqhutshwe namhla kuleli dolobho lezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakoBulawayo. Okuningi ngempumela yophenyo lwe-VSET lomhlangano wanamuhla asikuzweni kungxoxo esiyiqhube lomnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla salinhlanganiso koBulawayo.
Umhlangano walamuhla ubungo ngwezisebenzi abantu abazisebenzayo abasebenza ku-ward 1 esibiza sithi kuse-CBD. Impumelelo ye-survey sinanzelela ukuthi abantu babe belokhu besithi akula ama-vending bays, akula ama-vending bays, ekanti akhona ama-vending bays kodwa lapho abantu abafuna khona ukuthi besebenzele khona yikho okuyabe sokugcwele khona. Njengokuthi njengomzekeliso ama vending bays emalokishini akhona ngahamba kubo sokusile kodwa abantu bafuna ukuya e-town njalo i-ward 1 njenge-CPD angeke iyenelise ukuthwala uZulu wonke ngithi uBulawayo wonke. Thokoza ingakubeka njalo. Akula ama-toilets angikhona ahlanzekanga okokuqala, akula ama-stores engingakhuluma ngawo asekhiwa ukuthi babeqeda bevalele izinto zabo abazithengisayo. Okusho ukuthi every day kule ndawo abathwala khona izinto ekuseni besiyafaka bethi bechesa bethwale futhi imali elaliya bebhadalayo. Then okunye esikunanzeleleyo kusurvey sithole ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lezi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu imali ezizivela kubo South Africa kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu aseyadeze bebathuma ukuthi bebathengele izinto zabo. So ekuthumeni amarana lawo baba lamaloso ukuthi umuntu ethi ngithathele izinto akula way yokuthi umuntu anerecover izinto zakhe because baye besenza izinto ezingekho emthethweni njengoba amabhoda bevali kakhulu. Njalo i-survey iyakhangela le nto ye-vaccination ukuthi bekule vaccination program adisenzakala ukuthiwa informal sector vaccination program. So abantu abaningi bavaccinatile sibili about 54%, kodwa abanye bade besethi bona ama-cues made kakhulu utho ukuthi baluza i-business
into ezinjengazana kulezo nje.
Luhlelo olusaqhubeka yini njalo uzaphathisa njani abantu abasebenzayo?
Uhlelo lolu luyaqhubeka njalo asoliqalisanga kathesi, siqalise ngonyaka odlulileyo ngo-December. Sahamba ku-ward 28 eCatro Park, saya ku-ward 20 eNkulumane, kathesi besiku-ward 1 esiku-CBD. The next month sebese siya kwenye i-ward. Injongo yokuthi sikhangele ama-informal traders sicreate engathi i-relationship phakathi ubudlelwano phakathi bukamasipala lama informal traders. Kungabi into lena yakudala ukuthi bebeqwebhana umuntu othengisayo engabona umuntu yomasipala sengobalekayo. Hhayi,
lo ngumnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqoqe umhlangano wokucubungula ukukhuphuka kwenani labahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 ezikolo kanye leholo lamatitshala eliphansi okubangele ukuthi abanye babo bethi bayehluleka ukufinyelela ezikolo. Lokhu kulandela ukutholakala kwaleli gcikwane kwezinye izikolo ezigabeni ezivalisa iManicaland, iMatabeleland South leHarare selokhu izikolo zivuliwe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kufanele uhulumende aphathise ababalisi elandela isekelo sombuso, njalo usola ezinye iziphathamandla zikahulumende ngembiko ezisanda ukuyethula ngalolu daba.
Lokhu mahlabezulu kubuya sesizwe amazwi aphuma kuprofesa Mavima, uminister of labor, othi ibandla lamatitsha i-ATUS esithi bancedwa ukuthi bayifome noma bayifounde bancediswa ngama-West. Sibona ngani uphosisile uprofesa. Phinde njalo simangaliswe ngu-secretary for primary and secondary education uMadam Thabela owathi amatitsha kawacele noma ukweleda imali ebazalini ukuthi baye ezikolo njengoba amabhasi edula, abaziphathi njenge-constitution ethi abantu laba baziphathe njalo. Okokuqala, u-section 194-1A ithi a high standard of professional ethics must be promoted and maintained. UE, it people's needs must be responded to within a reasonable time, and the public must be encouraged to participate in policy making. H, transparency. Konke lokhu kuthi abalaba abantu abasebenza kuhulumende bengama civil servants abaziphathe behlonipha abantu abasebenza labo, njalo benze konke ukuthi okusetshenziswa emsebenzini abantu babe lelwazi, esithi information, ayikhona ukuba yimfumba umuntu usebenza ungazi. Abazake bakhangele ukuthi i-constitution ithini. Singaya ku-section 196, imsebenzi yalabo abantu abathungamela ama-portfolio lonama-department kahulumende. Ngamafitshane kuthi kabatshengise ukuhlonipha lokuncedisa labo abantu abasebenza labo, hhayi ukubahoza kungani ngabantu abangalamakhanda. Yikho-ke siyacela thina njenge-MDC Alliance ukuthi uthina singangena kuhulumende sizahlonipha izisebenzi zikahulumende, amarenki wonke emapholiseni, mbe ngama-constabulary, mbe ngama-CIO, mbe ngamapholisa ama-junior. Sihambe njalo siyehlonipha wonke umuntu osebenza empini, mbe ngu-commissioned, mbe non-commissioned, ngoba i-public office le esikhuluma ngayo ithi abantu bonke bayalingana. njalo akusebenzi abasebenze behloniphana hayi kuhozana ngoba imsebenzi le lamahofisi la kayisozisebenzi ngawabantu ababhadala imthelo.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Choko namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika wethule isiqondiso sokuthi izisebenzi zonke zikahulumende ezingaba yizigidi ezimbili lengxenye 2.5 million lezi ezibhedlela lasemtholampilo kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Lesi siqondiso sigoqela amankampani azimeleyo aqhatshe izisebenzi ezedlula ikhulu phansi kwemizamo kahulumende wakhe yokulwisana laleli gciwane. Abamphathintambo bezobudlelane bamazwe yabo lamanye amazwe womhlaba basemhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika bafike esilindweni sendizamtshina sakwele Guinea iConakry International Airport lamhlanje ukuyazibonela ngawabo isimo esiselizweni lelo ngemva kokugenqulwa kombuso ngabebutho. Lokhu bakwenza phansi kohlelo lokulungisisa ukudlelana kwalelo lizwe lamanye amazwe omhlaba phansi kwenhlanganiso yamazwe akulumhlubulo e-Economic Community of West African States, ECOWAS. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Cameroon abasesigabeni sangenyakatho kwalelo lizwe babikwa sebebalekele komakhelwane kwele Chad ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabakumsebenzi wokwelusa labakumsebenzi wokuthiya inhlanzi. Abenhlanganiso ebona ngeziziphelipheli emazweni womhlaba abe-United Nations High Commissioner for Refugees babika ukubana iningi lababalekele lokhu kulwisana kwaseCameroon ngabesifazana kanye labantwana.
Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha kusehlakalo esaziwa njalo ngokuthi 9/11. Sokuyiminyaka engamachumi amabili kwenzakala lesi sehlakalo lapho okwabhubha abantu abazinkulungwane ezintathu 3,000. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula lumbiko eseNew York lapho okwabhidlizwa khona izakhiwe zeWorld Trade Center ngamalwecatsha awisa indizamtshina. Kusigaba sesibili sodaba lolu namhla uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Ayisenzakala ngo-2001 ngangisasendlini ngibheka iTV nje lo nkosikazi and sibona thina sicabanga ukuthi yimovie sibona nanzi indizamtshina zingena kumabhilidi sithi hayi imovie le yabhowa isitshintshi i-channel siye kwenye i-channel sibona kudlala futhi into efanayo kula sabona khona ukuthi akusho ukuthi kukhona okwenzakalayo la ngangcono silalele sizwe ukuthi kwenzakalayo kulapho-ke sezokhona kuthiwa hhayi kulabantu abahijack ama-from-a-china and bawadrayiva ku-World Trade Center akwaba into eyisimanga kakhulu ukuthi kanti yini eyenzakalayo ukuthi abantu bangazi benza into efana laleyo.
Singathi kuwe kutho lisibili khonokho owakubonayo njalo kwathi kusanda ukwenzakala ubona ngani i-impact yankhona yabanganani emhlabeni wonke jikelele.
Impact yaba nkulu kakhulu. I think kwethusa abantu abaningi ukuthi ama-terrorist akwanisa ukuthi angene phakathi esidikidikini se-America ayenze lokhu abakwenzayo okwagcina kubulele abantu abadlula izinkulungwane ezintathu. So into ethusa kakhulu abantu basebeqala lokwesaba ukugada indizamtshina ngoba bengazi ukuthi mhlawumbe kungenzeka futhi ukuthi bathole bese beku-situation efana laleyo ukuthi indiza yakhona isihayijekiwe and abantu bakhona inhloso yabo vele bahlose ukuthi bayiwise le ndiza. So into ethusa kakhulu njalo futhi into ethusa uhulumende kakhulu ukuthi abantu labo bangena njani ku-system ukuthi baze bafike batraine baze batraine lokuthi baphathise izindizamtshina. So into intelligence yaqala ukubona kusuka into eserious kakhulu ukuthi kumele basebenzisane bashare intelligence ukwenzela ukuthi bavimbele into efana laleyo ukuthi yenzeke futhi ever again.
Kusukela ngaleso sikhathi kuze kubuye ufike lamhlanje ubona ngani lokho kusethusa yini ukuthi imali ecatsha ngakwenza futhi khona.
Well, ngoba sekudlula iminyaka eminingi, sikhuluma ngeminyaka engamashumi amabili la. So abanye abantu abaningi, especially i-youth engazange kubone lokhu kusenzeka. Ngikhuluma ngabantu abazobe bethena ama-20 this year, abakwazi bakubonela nje ku-news la kuma-documentary ukuthi into enjalo yayenzakala. So abantu abaningi ababekhona ngaleso sikhathi namanje I'm sure mabe begada indizamtshina bayanakelela kakhulu ngoba sabona into eziningi zitshintshe even lasema-airport. I-security aba-tight lokuthi nje uphomba ukungena nje kuyasetshwa ukutara khululwe lezicathulo izinto ezazingenzakali before. But sibona ukuthi for the past 20 years akuzange kube le incident efana laleyo la. Abanye bathi yikuthi besilokhe sise-Afghanistan ngoba lamatororo into yabo bayiqoqa besese-Afghanistan bengaphansi kuka-Osama bin Laden.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseVirginia. Wezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare lapho kuzakhulunywa ngodaba lomxoxeshi weqembu lesizwe ukuthi wakho Logarusek obikwa engaqhubi kuhle umsebenzi wakhe. UBrighton Malandule obona ngenhlelo zamaqembu wonke elizweni ekunhlanganiso le uthi baza kwethulela uZulu impumela yomhlangano lo. Abazi ngokwenzakalayo bathi izifa izaxotsha uLogarusek umsebenzi esikhundleni sakhe ifake uBenjani Mwariwari owake waba ngukaputeni weqembu leZimbabwe Warriors. Asenelisanga ukuxoxa loLogarusek kanye loMwariwari asizweni ingxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhube loMazwi Moyo olandela umdlalo wenguqu.
Umqeqeshi weqembu uma engaphefomi izifa kunomsebenzi omkhulu okumele wena. And mina ngiyathanda ukuthi abadlali bethu sinabo bayakwazi ukudlala ibhola inoma then bebekhona abangaphumelelanga ukufika kodwa laba abakhona amasinia bekumele badlalise ngendlela e-right bekwazi ukunqoba imidlalo eminye neminye kodwa impumela yakhe yabona ukuthi hayi laphaya asina coach wakudu asina coach at all.
So kumele kwenziweni wala ngumbono wakho?
Hayi izifi yakwazi umsebenzi wabo kudu akumele imkhomphe indlela phela thina sifuna ukuwina kakudu.
Yeah.
Ukuthi sidlala ama-draw, sidlala ama-lose. Angeke ngisebenzele le nto le manje kumele qualifyele i-World Cup. I-World Cup angiqualifyele ngedoga. Angeke uqualifyele nge-lose. So kwamele kusetshenzwe kwakudube. Kwenza ukuthi nathi sizwe sake imizwe lakithi lithuthuko phela sizibone nathi sesidlala nama-big team ku-World Cup sibone ukuthi hayi no, ikhona improvement kwenze ibhola lenyawo la.
Ubona ngazani-ke bangafaka uBenjani Mwariwari khonapho kungasebenzi?
UBenjani as a local coach, i-past ngaba nayo kodwa-ke nakhona bebona ukuthi uyasifitha yena ukuthi ehlale kuleso situlo leso sokuba yi-coach. Ekhoche amadoda akithi adlale kahle kodwa-ke as a local coach he knows and you understand that local football ukuthi kwamele idlale kanjani. Manje le nto yakithe ukuthi somane sifuna ucoach wase-Argentina ozobuya nebhola lase-Argentina akunabomese kodwa-ke hhayi lezo izifa yiye ezobuya nomphumela ongcono lapho bebona ukuthi benza kanjani.
UMazwi Moyo ngumlandeli womdlalo wenguqu obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esejohannesburg kwele-South Africa. uhlelo Woza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka lihlanganise imculo etshiyeneyo ye-house hip hop le-afro beats unkosana Prince Lunga odume ngegama lokuthi DJ esikhosini Prince. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibandawe Studio 7.
Esikhosini Prince udume kakhulu endaweni zokuzilibazisa kontoti ziyathunqa lapho ajayele ukutshaya ingoma ehlakazayo bajabule okwamagama. Yekela sitshele kancane ngembali yakhe.
Elokuzalwa ngunkosana Prince Lunga, ngiphuma efamilini encane, 2 osisi abadala kulami. Ngifunde iprimary school yami eHelemo Primary School, that was grade 1 to grade 7, uform 1 to form 4 eMpophoma High School.
Uprince uthi uyize wayethanda kulalela imiculo etsheneyo, njalo lokho kwamenza layo waba lesifiso sokuba ngumculi.
Form 1 ngahlangana labangani bami saba ngu-5. Sasesifoma ke i-group yethu kwakuthiwa yi-Ron Vic Crew. Senza into zokuhlabela lezi abesithanda i-music vele singena kuma-talent shows. Yeah, and then sasesijoyina ke iMpophoma Drama Group. Udrama lapho nje sifunde khona into eziningi-ningi up to i-formation of i-IASA.
Sakalaso sokushaya ukuhlanza emculo etsheneyo wazibona seqhatshwa ngama night clubs abenza imidlalo amadili imthetho lemkhosini etsheneyo engu DJ ebakholisisa ngobuciko bakhe kwezomculo owakholela ukuthi apheke elakhe idlalade.
So ngasengiyenza i-album yami ngo-2001 obokuthiwa Petchia between 2001 and 2002 lapho engene khona e-club DJing professionally. 2010 ngaqalisa ke ukuyenza i-music production kuJoma Seko. So kharesi ngisebenza Lostina lo local man sizibiza Konga Brothers.
Sephekele abaculi abaningi engu-producer wabo abanjengomzo 7. Seagal, Ino Endless, P to the O, Uncle P, labanye basecathulayo, njalo uthi injongo yakhe ukuthuthukisa umculo wakoBulawayo.
Ngizathanda ukubonga kakhulu kubalandeli bami abafuna ukulandela Facebook page, Instagram le Twitter DJ Prince _ Esikhosini. That's my Facebook page, Instagram le Twitter, and then email address djprinceesikhosini@gmail.com, phone number 0773 952 974. Ngibongile kakhulu ukuba lami namhlanje.
Unkosana Prince odume ngokuthi DJ esikhosini Prince nguye besikhweselayo kuhlelo Woza Woza Friday libe nempela sonto lichukela igama langu Ezra Chisa Sibanda lisale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abenhlanganiso yamalungelo abathengisa izitaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19. Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula kusasa umbiko wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempelaviki enhle.